Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kumabasa 2024 ngukips Dube. Endabeni zethu namhlanje. Usibalukulu webhanga leZimbabwe Bank of Zimbabwe uwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu oWorld Bank International Monetary Fund.
Orede emkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana langesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga izinto.
Bayakhala abantu abaningi ngezigi kumbe iZimbabwe currency yena le Zimbabwe gold.
Abangane sebeza kuma ukuthi bathelele lo olwa lo mngane wabo. Okuyikuthi abangane be-Israel baza kuma le-Israel, abe-Iran bamele Iran ngapha.
Ele Iran lihlasela Israel ngamabhombo amanengi. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezokukholo lwesiKristu, lezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Usibalukulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe ukwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu oWorld Bank le International Monetary Fund. Iziphathamandla zebhanga leli zibika ukuba umnumzana John Mushabanu uhamba labanye bakhe kanye leziphathamandla zikahulumente. Le imihlangano eyenziwa minyaka yonke eWashington DC ecubungula ezomnotho emhlabeni wonke jikelele. Kusenjalo bayakhala abantu ngohlobo lwemali yeZimbabwe Gold kumbe iZig. Sixoxe ngodaba lolu lonkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ezitaladini koBulawayo.
Lokhe kungene imali naleyi abayithi iZig. Ayi, umsebenzi ungani usamile, akulanto ehambayo. Abantu abaningi bakhala ngokuthi ukuguqulwa kwezimali zabo from ama-RTGS akade belawo emafonini kumbe kuma-bank account abo kubanike i-confusion. Kwamina lami nginze ngibe le-confusion yokuthi sigcine singakuzwisisi ukuthi kuguqule izimali sokumele sitshintshe sisebenzise lokhuyana lalokhuyana. Ngokunjalo kwenze le business yangathi ayihambi, akwangabi le mali. Abantu abaningi besathi bona bakhala ngokuthi abakayizwisisi le mali ukuthi isebenza njani, izasebenza njani. Futhi thina sesikhangelela ukuthi emsebenzini wethu njengama cross border traders, imali ayisoze ilethe futhi kangako utshintsho, ngoba kusafanele futhi siphinde sibuyele emkambo omnyama ukuthi sithole i-foreign currency, kungoba singeke siyithole emabhenki, singeke siyithole abayithi official bank rate, so kumele siyilande emkambo omnyama. Okwenze futhi ukuthi imali leyi ithe mhla kuthiwa iyasungulwa, babeyithi bona i-13.8, kodwa kungakafiki amalanga amabili imali leyi emkambo omnyama usukwanisa ukuyithenga nge-16, 17. Ngokungakho akusebenzeki, kusebenzeka nzima. Le situation yakhona yokusebenzisa imali yakhona silokho singayisivine ekuthengeni airtime. Sinanzelela ukuthi i-taste ingenlela imali kwakhwela konke lamadatha. Abanye kuyabe kudinga ukuthi sithengise izinto zethu ngokuthi sifake kuma-social media platforms. Idatha lakhona ngamaziki yena la asekhona sesinanzelela selidura okudlula ngesikhathi se-RTGS ukuthi idatha belime njani.
Yes, akuzwa Ntombi Ndala. Manje nginxa kunje kuthiwani? Akusitshele sibili ngamapshana.
Engingakutsho ukuthi izigi leyi emsebenzini thina abantu esiphila ngokuzisebenza, esiphila ngokuthi siye wodi izinto kwamanye amazwe sizothengisa ngapha, sibone ngani hayi singazi kumbe kwenziwa ukuthi asikayizwisisi, sikhona sizayizwisisa sikwanisa ukuthi siyisebenzise. Kodwa engingakutsho ukuthi okwakathesi imali ingakaqedi yona i-30 days. Orede emkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana langesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga nzima. So ngamafitshane ngingathi mina, hayi ukusebenza kwezigi lakhona akulethanga tshintsho. Ngithi thina abantu abaphila ngokusebenza alikulethanga tshintsho kithi thina abantu esiphila ngokuyawuda ngaphandle kwazi. Instead kwenze imisebenzi yathe abanzima kakhulu ngoba abantu kabasathengi bekhala ngokuthi imali leka abakayizwisisi kabayizwisisi njalo la ma-rates ayo already aseyahle avele abaphezulu emkambo omnyama.
Lo ngukosazana Charity Mpofu othengisa impahla ethengwa kwamanye amazwe sixoxelaye ekobulawayo. Uhulumende uthi iqinisaka imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig. Ele Iran lihlasele ele Israel ngamabhombu amaningi izolo kusihlwa lemadabuka kusanamuhla. Ele Israel lithi lelilise ukuvimba amabhomba phose wonke kwaba labantu abambalwa abalinyazwe ngamabhomba abewiswa lelizwe leli. Ele Iran likhala ngokubulawa kwabakubutho abagcine isigodlo selizwe leli kwele Syria okubiwa ukuthi babhonjwe ngele Israel. Ake sizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance ekhuluma ngodaba lolu.
Indaba le Iran ihlasela kakubi ele Israel kuyindaba ebonisa ukuthi khona kulobungozi bokuthi kube lempi le eyomhlaba ebizwa ngokuthiwa khona i-World War, ngoba osokusenzakala yikuthi abangane sebeza kuma ukuthi bathelele lo olwa lomngane wabo. Okuyikuthi abangane be-Israel baza kumale Israel abe Iran bamele Iran ngapha. Nxa kuyikuthi abasoze besabe. Nxa kuyikuthi bazakwesaba abangane be-Iran kusho ukuthi Iran ingacina ibhuqwe kabuhlungu layo. Ngoba i-Israel ime lezinkulu ngale eceleni. So ke kuyinto ebuhlungu kakhulu le etshengisa ukuthi ilungelo loluntu ke lizaqhubeka ke lisephulwa abantu bebulawa ngendlela engadingekiyo. Kuyinto esesabisayo thina njengabantu abangelamandla, ngoba kuyabe sokuphila abalamandla abanelisa ukuthi bachaya abanye babulala abanye abafana lawo labo Israel bona lapho. Kube sokusiba futhi ke ngumbiko kumbe esingathi yisixwayiso kuyo i-Israel ukuthi khona amazwe amaningi akhangele kwenzayo njalo kawajabuli ngesenzo sayo sona leso. Ngokunye kumele ukuthi i-Israel layo ikudobhe khonapho. Lamanye amazwe futhi afuna ukuthi khona ancindezele amanye. Kuyabonisa ukuthi khona ukuba lo ncindezelwayo ungambona engalamandla, kodwa kungagcina kuqubula impike enzima engehlula lokuthi khona ingamiswa njani. So yiwo umbono engilawo ukuthi ke kulobunzima obuba khona.
Singathi baba Ncube, luyalungiseka yini udaba lolu lwe-Iran le-Israel kumbe vele sokuyamemetheka kuhluphe kakhulu?
Ukuphehlwa kwempi lokhu akusoze kuphelele khonapho. Njalo impi njengoba sihleli sisitsho ayiqedeki lula, kulula ukuyiqala kodwa ukuthi iphele kuyinto enzima kakhulu. Amazwe anjengeZimbabwe ngiwabona edidekile engazazi ukuthi ami ngapi, ngoba kuwahluphayo ayafisa ukuthi adlelane lalawa awangasentshonalanga aphinde futhi abe sehlutshwa ukuthi kawalawa umbuso weningi abe sephinda futhi efisa ukuthi ngabe adlelana lawona lawa esingathi ngawempumalanga ama-Asian countries afana labo Iran. So ngokubona kwami iZimbabwe ukuthi ngama ngapi kayizazi ingumalulwane, ngoba ayenelisi ukuthi iye kuma ngapha ithi meli lungelo likaZulu. Kube nzima futhi ukuthi ifuna ukuncenga ngapha kulaba bentshonalanga, kube nzima ukuthi ibuye futhi ibe labo Iran okucacileyo. So iza kuma nje ibe phakathi kwendawo ibe ngumandawo.
Unumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika lithi akumelanga ele Israel liphindisele ngokwenziwe ngele Iran elihlasele ilizwe leli okwesabekayo. Kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa umhlangano omkhulu wamazwe athuthukileyo ozahlaziya udaba lolu namhla nakusasa. Ele Ukraine lithi lihlaselwa ngamandla ngele Russia endaweni ezijiyeneyo, lithi licela uncedo lwezikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sinana masiko
wesenzi bemandla
lobaba mkhulu.
Sinana masiko.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngakhona kusikuzwayo ukuthi ke sokuyaba lenkosi yamakhosi kwele Zimbabwe. Kutsho ukuthi induna zosisiphansi kwenkosi le asesizwe ukuthi uNgwenya uthini. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela baba uDube kini nakubalaleli.
Yebo.
Hayi sikuzwile khona lokho ukuthi sekuzaba lo muno omutapha lo mambo ovele simazi ukuthi sekhona.
Singathi wena ukuthatha njani khona ukubona njani?
Angafuni ukukhuluma kakhulu baba uDube ngoba ngingakezwa ukuthi ikakhulu umambo uzasebenza kanjani. Kodwa ngokuzwa amahunga-hunga sizwe sengathi uma umuno omutapha uzasebenza njengenkosi yamakhosi. Ngamanye amazwi uzabe etshela wonke amakhosi into yokwenza including izinduna zakithi esazi kahle ukuthi zona ngokwesiko lethu zazithatha iloko esingathi i-order enkosini kube yizo esezisabalalisa leso siphakamiso ebantwini.
Akusize kuhlube khona kunxa ukuthi inkosi zakithi sezisiyakholwa endaweni ezingasizo.
Khona baba uDube kuzahlupha, kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe abasemandleni bayakwazi abakwenzayo ngoba uzokhumbula ukuthi sagcina laphana uhulumende ethe ngokwe-constitution yaseZimbabwe bonakabalayo into esingathi mhlambe isiloti kumbe into lapho umthetho ovumayo ukuthi kube le nkosi yamasiko kumbe ngithi eyomdabu. So siyabona ukuthi uma kwenzeke kanjalo abanye ngaphi kakhulu kwele Mandebeleni bazakuthatha njengokuthi uhulumende mhlawumbe uthatha isayidi ngale ngani ngoba kuzamangalisa ukuthi njengoba wala ngale ukuthi kube kwinkosi laba omono mutapha labo mambo bona sebebekwa kanjani.
Amaphujani kwe.
Hayi ngivala njengokuthi ake silindeni sizwe ukuthi uzasebenza kanjani omono mutapha, kodwa ngicabanga ukuthi labo bazaqikelela ukuthi lento ingadabulisizwe phakathi ngoba abaningi basakhangele ngempela balindele ukubona ukuthi uthiwe uzasebenza kanjani ngoba siyakwazi ukuthi inkosi umzilikazi ekufikeni kwayo laphayana amakhosi amaningi azangilwe lawo ngokuzwa ukuthi ilamandla nje asonde la athela ngaphansi kwayo yena waba inkosi yamakhosi ebavikela.
Yes, siyabonga lo ngubaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esinkulu. Sibonga kakhulu baba Ngwenya.
Senziwe manje, senziwe manje. Sithina masiko vuye.
Sithina masiko.
Ngoba senziwe.
Ngoma nje soku isikhathi sezokholo lwesiKristu silontuka melikomo.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibonani zihlobo zenkosi ezithandekileyo kumagumbi amanomhlaba. Sihlangane njengenhlala yenza kulo hlolo lwethu lolu olokuvuselela umoya. Sizalithola encwadini kaExodus 14. Siqale evesini lika 13 ndabe ufundela khona kanje. UMose wathi kubantu, ningesabi, qinani nibone usindisa kaJehova azakunenzela khona namhla, ngokuba baseGibhithe nibabonile namhla anisayikubuye libabone naphakade. Verse 14, uJehova uzakunilwela nothula nina. Verse 15, uJehova wayesethi kuMose, ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwaIsrayeli ukuba bahambe. Verse 16, lapho siyakuma khona. Phakamisa wena induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise. Abantwana bakwa-Israyeli bazawuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, le indaba eyaziwa ngabaningi ephezu kwembali yabantwana bakwa-Israyeli besuka ekugqilazweni elizweni laseGibhithe bekhangelele kubana bayezweni lesithembiso izwe laseKhenani. Yebo kambe lokhu singathi ihistory yabantwana bakaIsrayeli. Kodwa ke sifunda sibona okuningi kule imbali. Abantwana bakaIsrayeli base bekhonona ngobana uhambo ababeluhamba lwase lubashaya enhlizweni sebekhathala sebedinwa. Baze bavukela lo Mose owayengumholi wabo. UMose njengendoda ayilokholo kazange angene phakathi kokukhathala kwabo. Nxa ungumkhokheli uphethe labo phethe khona, kungumlando wakho ubana unike abantu ithemba ekuphileni kwabo. Futhi lasezikhathini ezinzima ube seduzane labo. Nxa ukholwa njengoba ngikholwa abanye abakhokheli silabo okufana nje, nxa umkhokheli angitsho ababusi belizwe kuphela, ingabe ngubani othiwa ungumkhokheli, udinga ukubana abe lokukholwa kuJehova, ukubana uJehova ukhona izikhathi zonke. UJehova esimkhonzayo, izihlobo zami ezithandekayo, ufana nje lobusuku obembeswe ngamayezi amnyama ezulu, inkanyezi lenyanga kufihlakale kube emnyama kuthi bhuqe. Kodwa lokhu akutsho ukuthi ngale kwamayezi inkanyezi lenyanga kakukho. Sithemba ukubana lawo mayezi nxa esethe edlula, inkanyezi lenyanga ziya kubonakala, impilo iqhubeke iye phambili. Abantwana bakwa-Israyeli baze befike esimeni esinjalo, ukuthi kwase kumnyama kakhulu emuva, kumnyama phambili, kumnyama lalapho abakhona babengasazi ukuthi babambe ngaphi bayeke ngaphi. Sizothi abanye baze bafisa ukubuyela khona eGibhithe. Nxa uphakathi kwenkinga empilweni kwesinye isikhathi uyazibuza ukuthi ngifike njani lapha, ngoba impilo ivele iluhambo. Abanye baze bafise impilo yenduli yayizolo, eyinye yayibe impilo yesono, umntathu waphenduka kuso leso sono, kodwa asiloyisi asifise ukubana ungawuphila ngcono. Kodwa ke uMose uthi kubantwana bakaIsrayeli, ningesabi, lanxa sekumnyama impilo inzima lapha ekhaya, kungatholakali kudla, kungatholakali imali yamagetsi. Uthi uMose, ningesabi, bonke abantu abaphakathi kobunzima ngithi kini, ningesabi, uNkulunkulu ukhona, uyayizwa imithandazo yenu, uza kunilwela, akasoze alishiye lilodwa. Sikhulekele uNkulunkulu phakathi komzimu esibhakane labo, ngamunye ngamunye, ngemndeni ngemndeni, ezigodi ngezigodi, ngomphakathi wonke nje, sicela usilwele phakathi kwezinkinga ezisehlulayo thina. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabakhulu uNtungamile Nkomo, ungatshinela kusasa, sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware eye-EduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantwana besikolo bedlala imidlalo etshiyeneyo.
Sinamaprojekthi amabili engiwayenzayo awamabhizinisi. Lamaprojekthi abizwa ngokuthi Fitri Access le-EduPlay. Fitri Access yona i-mobile application eyokufunda ebantwini abasediaspora abafuna ukubala izimseka olevel exam. So nxa ufuna ukufunda, uyakwanisa ukufunda usebenzisa i-app lethu leli, and then ubusubuya eZimbabwe uzobhala ama-exams akho. And then i-EduPlay is a game-based learning application. Lokho sitsho ukuthi i-application yokufunda oyisebenzisa efonini, kodwa ufunda ngokudlala ama-game. So i-EduPlay leyi yona siyenzela abafundi abase-primary from ECD kuze kuyefika ku-grade 7.
Indaba ze-software development ungani azikaphumeleli kuhle eZimbabwe, kungaba kule ndubo ohlangana lazo na?
Asitholi amathuba okwenza imali ngoba amakampani amaningi awaba angabhadali kangako kuleli. Uzathola ukuthi if ungazuqalise inkampani yakho eyokudevelopa i-software for amakhampani amanye, ukuthi uthole le msebenzi kunzima ngoba amakhampani aweZimbabwe they abona kungcono ukuthi ethole eyenzise i-software, elungisise i-software yabo kumakhampani angaphandle kwelizwe. Esokusitshiya thina singela amathuba okwenza imali. Okunye njalo futhi yikuthi ungazowathole la mathuba, uzathola ukuthi inhlawulo yakhona incane kakhulu ukwedlula lokho abakade bengakubhadala amakhampani angaphandle kwelizwe.
Kuyini okungabe kubangela ukuthi abantu bengani abethembi amankampani alungisa i-software aweZimbabwe?
Yikuthi nje i-industry yakho ne-software development isasencane. For isikhathi eside bekungela amakhampani amaningi akwenzayo lokho. So ama-software amaningi abavela ngaphandle kwamazwe. Yikho nawo usuthola ukuthi abaningi lokho besathatha ama-project or ama-softwares ayenziwa ngaphandle kwamanje. Okunye futhi mina engibona kubangela yokuthi ama-graduates ethu awe-computer science amaningi akhona, bathi ma beqeda isikolo babe lokho bengakwanisi or bengenelisi ukulungisa i-software yokuthi ungayisebenzisa kubhizinisi.
Sikhangela indubo zonke lezi oziqambileyo, yikuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili ula mandla kumbe ithemba lokuthi okungaphumelela okwenza ukuthi uqhubekele phambili usenza lo msebenzi?
Kungenza ukuthi ngihlale kuleli yikuthi kunelithi lendubo eziningi ezifuna ukulungiswa and ngananzelele ukuthi indubo ungawukhangelithisa ngama-opportunity, ngamathuba. So kulamathuba okuqalisa amabhizimusi ngokulungisa indubo zabantu.
Ubona sengathi kulo themba lokuthi uhlangothi lokulungisa kwe-software lungabe lukhula eZimbabwe?
Yebo, ukukhula luyakhula. Sibona ama-university amaningi asekhipha ama-graduate athe xaxa amaningi sibili awe-computer science, and sibona ontanga abaningi sebeqalisa labo ukungena ku-software development. So yinto yakuqala esiyibona ezesignal yokuthi i-industry sikhula.
Nxa kulabanye abalalileyo abafuna ukuthi bebenelise ukuthi basebenzise ama-applications, bengathola njani?
I-Fictory Access App le futhi ngiyabafundi abasediaspora abafuna ukubhala izinseko o-level in 1 year, itholakala ku-Google Play Store. Ungahamba ku-Google Play Store ufike uthi Fictory Access, uzayithola i-app yethu ilesihlahla green icon yethu, and i-EduPlay yona le isaphakathi kokulungiswa. I-website yethu i-EduPlay.africa.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa nomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani ye-EduPlay yona elungisa i-software. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Ntabo Kancube.
Yes, yabonga kakhulu Ntabo Kancube. Wezemidlalo siqoqalo Ezra Chisa Sibanda oyethekelela kule Melika. Siyawamukela kwestudio Chisa.
Ngiyabonga Dube, kunjani iMelika? Kumnandi kakhulu ke, hayi ungathi kuyaqanda kodwa hayi kumnandi.
Hayi nokuhle kakhulu. Akusitsheleke ukuthi ngamafutshane udingani lapha kule Melika.
Laba Melika bengibuyile ngibizwe ngu-Ilan Elken, uyamazi kakhulu somabhizinisi, wahlupha kakhulu obulawayo ele kampani yakhe Ascot Clothing. Ngakho wawubona ufanele ukuthatha abadlali benguqi kakhulu abadlalela le ndazi ebasa ngapha kwele Melika, abaningi besiza kuleyo amakolishi bezofunda bedlala le mdlalo yenguqu. Sikhuluma njenje abanye sebezikhwica mfundo sebefundisa ema-university, abanye bayasebenza. Njona ubonile besilabo Methembe uMeya onguye ke umqeqeshi wokugcina kwele ndazi ukuthola ke i-league title ngo-2006. Saba lalo ke o-Ektayo yamazwe Andrew Shaw abaningi bambonile, uKelly Jacobson uDube la ebekhona, uJoffo wina i-BP Cup ngomnyaka 1994, uMbariki umfana wathathwa yele ndazi eChegude emncane wazodlala yele ndazi wasebuya ngapho uMbariki umso uChisone uMamba.
Sibona nje amajaha la ukhanyazana aphumelela kakhulu.
aphumelela kakhulu abaningi bafundile beqile njalo bo labaningi sebe yiba bafundisa ba university njalo bebebo ngu Ilan wabavulela indlela ebabisa kuleli lizwe lo Malcolm King wasichiyayo wabamselwe emgcidla lo Highlanders ngakho babisa laba bafana ke sebabisa lezi muni zabo sebehlala kwele Melika
yeso kutho sibla abanye sebe ngani bahlumile sibe kunyokumangalisayo njalo lokho bencede ekhaya le grassroots soccer liyane babelayo kumi njani
ye ikho nje wabona umethembele aliyane iqembu lakho kuthiwa iBantu Rovers laye ke wathatha ke abanye abadlali wababisa ngapho bona abadlali abancane okuthiwa ngo-Eza bona abanye ke abaninginingi sebebabisile bathi laba bazalandela indlela eyenziwa ke ngu-Ilan ukubisa laba badlali kuleli lizwe
ye siyakhumbula ke sihlala nomijaho kuthiwa ngu-Ezra kukhanya ngazani bamethe igama ngebizo lakho
ye uthi abazali bakhe babe vele benthanda semsakazeni ngabo 90s kwabana uthi ezala abahle bamethe izigama lokuthi ngu-Ezra bathi ke lawo zaba ngu-Ezra ngoba besimthanda kodwa ke manje uthi intathe ngamthabisa ukuthi abazali akhe nxa bephila bebezajabula kakhulu kodwa manje hayi sebashona
kodwa nozwe njani ubone ujako njani
unthintile kancane ngoba vele uthi kwakulandile kuzombona uthi ke yikho kwenza ukuthi azaphiwa igama lami so hayi into yakho nithinte kakhulu
ye singathi ke Jesus awuzange umangale sibone umamba sengakana ukusibona lo Mthembe lo Thwelihle inkomazana labanye
ye kumhalisile ka uThwelihle semkhulu kakhulu umamba ngendlela emncane ngawayezacile abantu bembona ukuthi hhayi lokho umfana kuyaphephuka kodwa namhlanje siyindoda emadodeni njalo sesifundele okumangalisayo
ye siyakhumbula nje abanye kade besethula babehlangana lakho kubhuso siyakhumbula okunye u-Andrew Shube khuluma okunye okumnandi hle kuzulale so ke singathi ke kwini okungathi wena kukubambile wabonthi abajahala kanje
undlekisile u-Andrew Shube ekhuluma ukuthi hayi saphiwa imithi ukuthi zigeze hayi sageza manje wakuluma nxa ngihlikihle emzimbeni kuluma kodwa izimuthi imuthi manje nxa ezama utshela abazali bakhe lezi hlobo zakhe uthi ezimuthi akula muntu omzwisa ukuthi kuyini khonoko kodwa ke wanqoba kakhulu u-Andrew Shube
siyakhumbula njalo ukhulumeka ngokuthi bachaya i-Dynamos
ye bachaya i-Dynamos
ngendlela enzima
bacha i-Dynamos endle nzima ke uthi wawuqala wadlisa i-Dynamos yabadla uthi sokubuya ke wazobuya ke sezotshaya lokho ukuthi umtshatsha phansi wayitshaya i-Dynamos yanqobela endo 3-2
ye utuba ke kukhanya ngazani waba le nkinga lapha enqulwini bagcina bekhipha utheni
uthiye uthi lapha ke enqulweni bagcina bethatha ke umlenze lo bafake insimbi phakathi uthiwa i-hip replacement ukuze ukuthi ke ahambe kahle uthi ngawayese kwelakithi eZimbabwe uthi ude ngakathi esinamhla ugogekile uyabonga ukuthi u-Ilan Mbisa wakhe lapha kwamnceda ngakho uyazihambela
kodwa akumangalisanga abafanele ukuthi bathi
kumangalisile ke thola ukuthi hayi ngamadoda hayi amade amadoda asuthayo kodwa ke bajabula kakhulu lapha eMelika
yaye sikhangele eminye imidlalo lapha Jesus sikhangele ke umdlalo omkhulu ewathi khona namhlanje kwele Britain sikhangele khona ngale sibese sibuye
ekhaya yeyo kuthiwa kwele Britain amaqembu ade ekhokhela phezulu ngalane ezemklomelo ke Liverpool le Arsenal badliwe babili iLiverpool edliwe 1-0 ke Crystal Palace kwathi ke Arsenal team ke yasidliwa yasunvile emzini wayo emagumeni kopana eMara Stadium oso sithi iqembu lele ke lithi Manchester City elinqoba izolo ke 3-0 5-0 seliphezulu kwengalane ezemklomelo chuti ngemklomelo emibili 73 points Arsenal 71 Liverpool 71 kuchibana ngani soku Arsenal sokuyiphunyuka le Liverpool sokuyiphunyuka
ubonani kuyagcina ngabe ngapha konke
ngendlela kuyo yona ukuthi imbona ngani Manchester City sizazithathela sokulula ngoba laba le midlalo ezayidlala imidlalo ke lula kakhulu kwamagama
yes ke singene njalo ke kwele Zimbabwe kumi njani asikhane semdlalo
yey Arsenal Movers team ke ngene kulonyaka ibe 2-2 le FC Platinum Arsenal ke yakhokhela nge 2-0 kodwa wagcina kwe 2-2 iCapes United yenze 1-1 le ZBC Caraiba iCheck uti Pirates iwine kwaqala yanqoba 2-1 inqoba iqembu le Wange Simba Bore yanqoba iDimbara iDynamos 1-0 iTel 1 ke yadliwa yada 3-2 kukanti iBigita Minerals la ibe inqobile isidli Blue Chiefs izolo chicken yanqoba iGreenfield 2-0 Herentals ke yadlwa iMelika Diamonds 2-1 ingezi Platinum Leyal Enders yathi 1-1 okuchiya ke Leyal Enders idlala imidlalo yesithupha njalo le 14 points phezwe ngalani yezomhlomela
yes njalo ubona ngona ukuthi Leyal Enders yathi chopo phezulu kodwa ke sokufika phansi ngale ncaso kufika kuma Petrolen
ugcina sokubi kodwa lonyaka mbona kungcono mbona ke ukhayindu ke wisayiphethe ke team njalo ngasikhangela ke Dynamos sikhonale phansi ngayo 5 kusukela phansi engalaneni ezemhlomeni
kuzwa kwini ikhanya ikhubeke phezulu
kwesikhathi iDynamos kule nkulumo eziningi abadlali bakhona abahlezi bengasiphathanga kahle labaqeqeshi bakho ngakho uhlala ungani kuyaliwa liwa kuyaphikiswana yikho ngani ehluleka
Yes, siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda khona ngapha ke kwelimelika ngwathela kusasa.
Ngiyabonga kakhulu Dube.
Yeah, lamhlanje ke hayi sesiyafika ke emaphethelweni othelo lwethu. Siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda khona ngapha ke kwelimelika. Singahlukani ke sike sibone ke ebesigokela lamhlanje sibalukhulu. Webhanga le-RBZ ukhona ngapha ke kwelimelika. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithembayo. UGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.